Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 18 Ntulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIFA leposa ngoba kathisi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathisi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathisi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko.
Baphansi sithi kuyabobulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayainvestigator kubafanele njenge-local government thina njengenhlanganiso ye-MCC namhla silo mhlangano ukuthi thina abakhokheli ababobulawayo nenkokheli ze-national leadership kukhuluma ngodaba lolu kuzabulukazilula.
Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukamabhalane omkhulu utown clerk umnumzana Christopher Dube. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokukhaga elama-Gems libhuqwe ngelemalawi 59-43 lamhlanje emdlalweni oyenzelwe e-Netball World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko esithi iguqulwe nje amabizo ngakho-ke izaqhubeka incindezela ukutholakala kwembiko lolwazi ngolwazi ebantwini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labangene umhlangano wokuhlaziya imithetho emitsha yokwethulwa kwemibiko eZimbabwe owenzelwe kobulawayo bayisole kakhulu bethi iguqulwe amabizo kuphela. Omunye wabasole imithetho le ngunkosikhona DVT oyintathelizindaba othi ipha amandla amaningi uhulumende ukuthi ethese umlando abantu abethula imbono yabo ikakhulu enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini.
Ama-bills lawa ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIFA leposa ngoba kathisi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathisi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathisi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media oyi-social media.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uvumelane lo DVD ethi iningi labantu vele kalizwisisi ukuthi limithetho itshoni.
Kulusizi ukuthi uZulu kazwisisi okumunyethwe ngama-bills lawo ngoba kusobala ukuthi uhulumende uzama ukunyathezela amalungelo okukhuluma ukhululekile ngitsho la ku-social media. Njalo kufana phaqa lalokhu okwakuku-IFA umahluko libizo kanye lokuthi leyi imithetho ithinta abantu kazana kanye lentathelo izindaba.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth for Innovation Trust uthi imithetho le ikhanya ivikela uhulumende ukwedlula uZulu.
And i-IFA siyakwazi ukuthi isilesikhathi ikhona i-IFA yaqhubeka incindezela ama-journalists labanye abantu ukuthi bakhululeke kuma-expressions abo. Kodwa-ke nxa sesikhanyela ama-bill wona lawa amathathu a-replace i-IPA, Freedom of Information, kube sokusiza la le-Protection of Personal Information, kube sokusiza le-Media Commission. Kokuthathu kungani kugxile kakhulu ekuprotekteni i-government.
Laloba bebaningi abasola limithetho esalolongwa kulexuku labanye abakhanya beyithakazelela. Omunye wabo ngumnumzana Mlungisi Dube ongumhlali wakobulawayo othi ubona uhlupho luzaba ekwenzeni lokho okuthiwa imithetho le ngoba uhulumende evame ukukhuluma engaze wenza.
Amabhili la ayemidiya alungiswayo siyananzelela ukuthi atshengisa ukuthi ale nguquko nxa sikhangelele kumabhili ayekhona ku-previous kodwa okusaqakatheka kakhulu ukubana i-implementation part kulezinto eziningi on paper eZimbabwe eziyabe zilungile kodwa nxa sokusenziwa ku-implementation zingalungisiswa.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi ulethemba lokuthi iguqulwe ngempela limthetho.
Ya, ama bills la amatsha uhulumeni azama ukuthi awayintroduce. Ngicabanga ukuthi kungaba ukucathula okuright kodwa ke we hope ukuthi kawasoze kumbe azale futhi ayipha labo phosa evele sikhala ngabo ngoba ingozi engayenzakala ukuthi sibe sikhuluma kunje singabhila amatsha igovernment iyareforma isiphenduka then nxa sokubuyela kibo sebesiyaqeda ithole ukuthi sebeqasa ukuzibhayela kwabo abakucabangayo then bona sebesayenile kungayisifo besikufuna. So I hope ukuthi uhulumeni uzabasilisiye in this particular case amabhills lawa angatshintshwa and also bathathe imbono yabantu ngaba hlale phansi bazinuka amakhwapho bakhangele ukuthi baqinisile na nxa bethu bafuna ukuthi baguqule isimo semedia eZimbabwe.
UZulu ukhanya elokuthandabuza ngoba ethi ulokwesaba njalo abalathemba ngalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende. Abantu bakhala ngokuthi kumele uhulumende agcwalise izithembiso zakhe ukuze labo bakhululeke nxa besebenzisa omakhalekhukhwini babo hashi ukuthengiselwa amaphupho angasebenziyo angeke afezeke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqula labamele uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube ngumnumzana Tinashe Kambarame umsekeli kameya. Iqula leli likhangelelwe ukuthi lizaqala umsebenzi kusasa ngesikhathi iziphathamandla zebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisahlolisisa ukuxotshwa kukaDube lokuxokozela edolobheni leli. Kasenelisanga ukukhuluma labakuqula leli. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Baphangi sithi kuyaxoxawayo kodwa mabona bebona kufaneleke ukuthi bayedosketa kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlanganiso ye-MDC namhla silo mhlangano sinabakhokheli abakobulawayo lesokheli ze-national leadership khuluma ngodaba lolu zabo lucazulula. Umhlangano lo uzafuma le ndlela so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwa njani siyaphambili kodwa njalo ibazi ukuthi sayenza i-statement ngempelaviki ukuthini okwamanje uthankle kumele abele emsebenzini kube le-investigation kuqala.
Singathi ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho ngoba sijalo ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hayi ngoba kathesi kuthe kuthumele iqhula ukuthi liyehlolisisa udaba lakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi kufuna ukuthi iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho baba Molokeni.
Hayi, mina ngibona ukuthi kusesemasinya. Omumlilo wakhona sowabhula kudala abakula sibiki khona lokusesenokilo kulibhi kumlilo sowabhula kudala umtanclet sebuyelele emsebenzini so aboni ukuthi kuyayenza nokunye okuthi.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uhulumende ungenela kudaba lolu ngoba akuqedakali ukwenzakala edolobheni lakobulawayo elibuswa libandla le-MDC.
Ikhansela yakobulawayo ihlale vele ibisebenzela kuhle singamakhansela alobuntu azwayo njalo sina bantu abasebenza ofisini abalobuntu njalo abayisaba ukugcibenga le-corruption nani lokho sesikubona kathesi lokho ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hayi akudojwa nje sokujikela umuntu phakathi uthi sengukansela ngoba ungawukansela uyabe usuthiwa yi-city father ubaba wedolobho thonxa usuthi ngukuphoshela ongabantu nje ongakhanyeli kuvela ngaphi uya ngaphi umuntu ongena ngisho even indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanselini seqalisa ukudistabilize ikhanseli ingasihambi kudlala bona kabe iloba government isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizogcina sesi-appointela ama-commission lani anti khona okuyinto embili kodwa kongele kudala kuyini
singathi
sisiyavota singavoti kuhle sibe ngufaka nje abantu bahlayana
singathi wena ubona zani ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka ama-commissioner yini
into esobala lapha yokuthi ama-councillors ethu amanye hayi i-capacity kabandla mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councillor abayenza ubudlongodlongo lobo babe nemisho eceleni kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councillor oqodo abazaqhuba i-agenda yakobulawayo abazaqhuba i-agenda emaphelelweni what a big fiber about it yilo iqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja xa sebefike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selimtshe ukuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 iloko sesizasho njani njani asondekwayenza nxa lezolililoja lihlalela izinoja wena ulandlord ube ngulandlord that's it lapha kobulawayo lapha singapha yekelani sike sizivuse lathi sibenze okwethu.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma oyimela iphelandaba Mpopo mayidalele le parliamente ekubandla lezivano PF ubexoxa le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sekunganeno kulandela ukuvalwa kwawo ikhanseli okwamalanga edlula afika phose ichumi kusalungiswa isitishi Secretarian Waterworks kumaviki amabili adluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlupho olulokhu luphikelela ngolokuswelakala kwamagetsi lokunye.
Asithi thina uhulumende kadonse amasokisi uhulumende kabophe ziqina bonke uyalulungisa lolu daba ngoba lusithwalise nzima njengabantu ngathi hlezi singalamagetsi ikakhulu njengempilo zemadorobheni khonapha. Yena wangabe fisa ukuthi azoqala ubudlelwano lathi azokwenza amabhizinisi kunjani izolo bengibhalelana labakhulu banye abezisa lokhu engikhuluma labo sithi kati kwenzakalani ngoba uminista nto engikhuluma layo kwesinye isikhathi ngamthola esendleleni engumuntu uthi uya kwele elokuzeni evansi yase-Africa e-South Africa esiyazama ukukhuluma nabe-Eskom bengibuzana labo ukuthi kambe ngemva kokuhamba kwaminista ukhona yini ubungcono esizabubona. Yebo ye silethemba ukuthi uhambile wakhuluma kodwa akulanto esikakayiboni etshengisa ubungcono. Sisasephakathi kobunzima bokuswelakala kwamagetsi ngoba funa ukukhuluma le msebenzini phakathi kwedorobho kwezinye izindawo abantu kutshona kumile kakusasebenzeki ngoba nangalamagetsi akula production ehambayo.
Amanzi ke liyasuthiseka njengezakhamizi ngalokho okwenzakala
so kulokubili kuyona le iviki nje sikhuluma nje amanzi akhona lokho okwenzakeleyo okusehleliyo njengobulawayo ke sokuvalwa kwamanzi kwaze kwafika iviki elechayo elidlulayo. Yebo ye kube buhlungu kakhulukazi kithi njengezakhamizi ukuthi siswele amanzi ngoba edorobheni nxa uphile ungalamanzi awuvele impilo yakhona ayiphilakali ngenxa yokuthi kuyethusa sisesabela ukuthi nxa kungalamanzi kungaqhamuka imikhuhlane nxa zokuqhamuka imikhuhlane kuluhlupho olunye olukhulu kakhulukazi ngaso lukhona phakathi kwabansozi sokule mikhuhlane. Kodwa lokho okwenzakeleyo ukulungisa ukuthi kulungiswe izindawo zethu zokwamukela amanzi zokufikela amanzi kulungiswe lokho kade kulungiswa kukakathekile ukuthi kwenzakale kodwa at the same time kuthiwa khona ubuhle buyakunqabusiza bubuye kodwa kube lobunzima obuba khona ngize ngufanise njengokuthi mina ithumba ukuze liphole uyabanjwa ukhanye kanzima ukuze uphume umthombo kodwa uyabukhanye washaba umkhosi kodwa ngemva kwalokho liyabe selipholile uzazuza ukutshaywa ngumoya yikho lokho okwenzakale ephathi wesigodlo sethokobulayo ngamanzi bekulungiswa kodwa kwasihlukuluzwa njengezakhamizi kodwa ngikhuluma nangikhumayo lesi sikhathi kunjani ngibona sokulobubelo indawana ezithize kungabe lokho kukhona ukuthi laphana laphana amanzi kaakafiki yeso kwalesi sikhathi kodwa-ke indawana eziningi abesekhona kulomehluko kulalokho esiphuma kukho okweviki ephelileyo elamalanga phosa amabili amatatu ezolo.
Lo-ke ngumnumzana Winos Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, iBura. Ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwe-Life Talk, kuhlelo lwabesifazane, asihluzeni bomama, sixoxa ngomncintiswano wamazwe omhlaba webhola lokuqhaga we-Netball World Cup lapho okudlala khona iqembu leZimbabwe elama-Gems. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inani labesifazane labase befeze, ngiyaphinda njalo, inani lasebefe enyangeni ezine ezedluleyo ekuqhamukeni kwempi edolobheni leTripoli kwele Libya ledlula inkulungwane eyodwa i-1100. Ukutshengisela kwabantu besigaba sePuerto Rico kuqhubekela phambili besithi bafuna usiba lukhulu waleso sigaba uGovernor Ricardo Rosello asuke esikhundleni. Udubo soluhlasele idolobho lakoBulawayo soluthiwa ngabanye lubangelwe ukubandlululana ngomhlobo i-tribalism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethanga kusivele kayinjeni lapho yabona nxa besei ngekhaya nxa kungafika isela sithi sixotshanise isela mina ngibe sengisima ngithi wena Mqondisi Udube ukuthi ulebatha angisabona ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo mina senjani sengisola into ekhona kuMqondisi engeke nganjani ngayo ngoba nxa ezele elebatha kuthi ukuthi uyakufa elebatha angithi yabona. So mbona ngani nje sihlupha kundaba zonezo ezizama ukuthi sizicubungule.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Hawu, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga la kuSivan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokoBulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Swithan Chirowodza esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-code triple X abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa yi-MDC about taking over imathibeleleni lakoBulawayo. Not only do we talk of code triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-code triple X. I-code triple X lanxa bengafuna ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over uBulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala kuyi-history yembali yakoBulawayo for the past 39 years ukuba lo City Council
ola ma councillors akhuluma ulimi lesiyona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lena nqa ngithi ngiyayikhangela mbala i code triple x lalokho kwenzakala ku ground. Awusofly say indaba leyi ehlupa ubulawayo iqukethwe yi tribalism. Mina ngike ngaba se Harare for 3 years, I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o MP kumbe ukhetho councillor.
Nantu daba mnumzana Chirotsa code triple x uthini wena?
Engingawutsho ukuthi uyabona nqathi siye emsakazweni sineke sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Ayinga unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelize umuntu kumele uzinike amakhwafa ukukhuluma iqinisa. Yona leyo 1979 grand plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD yibona laba omqondisi khonapha kobulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Ngisengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha kobulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU PF becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obert Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obert Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand eSouth Africa. Bekhuluma ngayo u-Obert Mpofu. Umuntu wayengu-town clerk wayencedisa u-Obert Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-councillor e-MDC ekhuluma ukuthi Christopher Dube u-corrupt umqondisi bafike bemsupport base becatsha ngolimi bethi hhayi amazake uthotshwa indebele ngoba la ngamashona. Wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa athesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babo Dabengwa umuntu vele wasewasala kuzana. So into eyenziwa lapha kobulawayo yikuthi amalunga la azithi nawe-MRP baprotekta iZANU becatha ngolimi becathe ngotribe.
Naso ke indaba mnumzana Moyo uthini wena ngalokhu?
Aw, ngiyabonga nyamuzwa Sibili uSibani. Okokuqala thina njenge-MRP uyakhiye mayindethi angicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSibani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosebe-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda indaba zeMathibeland. Yena esosebe-journalist uSibani kusoselomgaba. Akula muntu engimesabayo mina lapha neZimbabwe kweza ngumnankakwa kumbe ngumgabe as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani. I'll still call a spade a spade. Ngithi into leyi irongo. So indaba okumele ayicasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangayi ngoba okuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambarani engu-acting mayor. UMguni abuye adina njengomeya athena yena ube ngikho kulive areverse i-decision yokususpenda kukacounsilor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akobulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha umnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris. Uyaphosisa Sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-triple X. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamutshoyo. UKambarami ibizo lelo kaliso lesitshoneni, angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni. Okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi mathelela kumbe inyoni.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. It Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngele Malawi 59-43 esigabeni sesibili somncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eVitality Netball World Cup odlalelwe edolobheni leLiverpool kweleNgilandi. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasvanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Iqembu leMalawi ebelisidla imbabazane lichayela bhuqa amaGems lachumisa abalandeli bawo okuyinto ethiye abaningi bebambe owangaphansi. Unkosazana Beatrice Khumalo ngomunye wababuthanise imali yokuphathisa iqembu leZimbabwe. Yena ke uthi amantombazana amaGems azamile.
Namhla kube kunzima kodwa ke badlale kahle amadlavuzana akhona, ama-supporters lokhu ebahlabelela sesiku-top 8. Sesikhangelele njalo our last match ikakhulu ngaphe diaspora abantu bebencedisa abanye bebuya lama-t-shirt abanye lani. So ukuthi amankazana ehlala ekuhle ku-team yethu sibe le strategy yokuthi i-first day sike sabanika ama-£100 £100, 3 days later sabanike inye, 3 days later abe express league banike inye. So sizama ukwenza khonokho ukuthi sibone ukuthi bale mali esikhwameni.
Osakhulayo uSifiso Ncube ohlala edolobheni elenzelwa lomncintiswano uthi uveze ukujabula okukhulu ngokudlala kweqembu lalapho adabuka khona.
Everything is nice ngapha eLiverpool. We're so blessed ngoba amankazana I will hostela eLiverpool lapha and then mina umhlali walapha eLiverpool. So we are really really grateful. Amabhora abadlala amagames abo and the girls were so powerful. Badlalile sibili imidlalo yabo yonke all the games. And siyajabula, siyathaba ukuthi they've done really, really well. We are proud of the Gems. We see more fire.
Ama Gems abukelwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zona ebezisiza ngobuningi kulimdlalo. Abesifazana labesilisa. Okugoqela uNkosinathi Zwimba.
Badlale kahle kakhulu amantombazana and akukho esikusolayo ngoba iteam yeMalawi ibonakale namhlanje engathi bayathrena njalo ngama champions yeAfrica iMalawi. So akukho esingakusola and the end of the day sinanzelela ukuthi iZimbabwe ekugcineni iranking yabo izayimprova ngeperformance yabo kule World Cup.
Omunye wesilisa obebukele umdlalo wanamhla ngumfokampofu uThamsanqa.
Amantombazana adlala ibhola elihle kakhulu. Lo amantombazana eMalawi abonakala ukuthi hayi abonakade ngama-champions e-Afrika ngempela, kodwa hayi iZimbabwe layo iyeza kuyabonisa ukuthi eminyakeni ezayo izabakhophana ezinye leMalawi. Sikhoze kakhulu.
IZimbabwe isisalelwe imidlalo emibili oweJamaica leUganda, kudingwa ukuthi iyaqedayo kusibanga sibi phakathi kwesikhombisa kumbe isishiyagalombili 7 loba 8. Iqembu lamantombazana namaGems liphakamise isithunzi leflag yeZimbabwe emhlabeni wonke jikelele ngokudlala umdlalo webhola lokuqaga ngezinga eliphezulu elenze wonke umuntu walijabulela. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisasvanda.
Lezathatha ingoma kaChris Makoya isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela. UZulu wamukele ngembono ehlukene imithetho elolongwayo elawula ukwethulwa kwembiko. Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.